uZulu kane labamabandla ezombusazwe uyavumelana ukuthi awukabi lodlakelo oluphathelane lezombusazwe njalo kuthule kulalapho kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana mkhulumeli moya owebeze emzingwane uthi ukutshaya umoya kulezi nsuku ukwedlula ngesikhathi sikaMgabe.
As far as I'm concerned, mina lapha hayi angaboni ubudlwangudlwangu. Ngibona ingani it's better, far much different kule minyaka leyana edlulileyo. Ngoba hayi ubungakhululekanga, kathesi hayi sizizwa sikhululekile.
Loba nje kungeladlakela lezombusazwe, abamabandla aphikisayo bathi inyathelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokubha uZulu inkomo phansi kwehlelo lo-Command Livestock sekudala ukuthi iZANU-PF ikhankase ithembisa uZulu inkomo. UNkosazana Sokoluhle Nleya owePlumtree ngomunye walabo abathola lezi nkomo phansi kwalolu hlelo.
Ngiyabonga ngokunikwa lezi nkomo ngoba lezi nkomo zizangithuthukisa phakathi nakwami lemuli yami, imuli yami ingasweli imfundo. Kukho konke engithengakunikwa ngizaqhubeka ngisenza kahle.
Kube lokukhonona okukhulu ngendlela lezi nkomo ezabiwe ngayo, iningi lithithi ziphiwe abasekeli bebandla leZANU-PF. Umnumzana Rezin Moyo uthi akula ngitho lo yedwa amaziyo othole lezi nkomo emhlubulweni weZansi yeGwanda.
Okunjengalapha esigabeni sakithi lapha engikhona Gwanda South Constituency, angibonanga lo yedwa umuntu oyitholileyo leyo nkomo. So kusuke kungimangaze futhi ukuthi bona laba abantu abakhiwe inkomo eGwanda bavele bengabantu beGwanda yini? Sibabone phela abakithi lapha abazithiwe lezi nkomo.
Imbiko esiyitholile iveza ukuthi emaphandleni eGwanda izakhamizi sezithenjiswa inkomo ezintathu ngomuzi ngabakhankasela ebandla leZANU-PF nelisikhulumeli sebandla leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eZansi yamaNdebeleni umnumzana Ekhe Moyo ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eGwanda South. Uthi lokho kudala ukuthi izakhamizi zesabe ukubuya emhlanganweni yebandla lakhe.
Kathesi bahamba besithi bazanika abantu inkomo kwindlela yokuthi wena ozabonakala usiya emkhankasweni wamabandla aphikisayo lezo nkomo awusoze uzithole. Sikhankasa emumwini onzima abantu bagijimisana lendlala ukuthi sizancitshwa lokhu.
UNkosazana Anele Mnyandu oyebandla le-People's Rainbow Coalition ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende emzingwane uthi amalunga labasekeli bebandla lakhe labasaluphiwa uncedo lokudla oluvela kurhulumente besetheswa umlando wokusekela amabandla aphikisayo.
Kunje nje emzingwane kuwodi 20 ukhansila we-PRC kasatholi ukudla kukahulumende. Abazange bakufihle laba bapha ukudla abeZANU-PF ukuthi benze rally, bamemezele batshele abantu bonke ukuthi wonke umuntu we-opposition kungabe kuyi-MDC kungabe kuyi-PRC loba yini baqanjwa ngamagama bonke khonapho ukuthi abasoze banike ukudla.
Umnumzana Guda kwathi Zulu ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eMatobo North emele ibandla le-Alliance for the People's Agenda uthi ababengabalweli benkululeko abavumi ukuthi bakhankase emapulazini asemadojeni.
Nxa uhamba uhlangene endaweni ezinjengamapulazini bahle bakutshela amahoveti ukuthi lapha sikufuni la thina sifuna abantu beZANU-PF kuphela la. So bese ngimangala ukuthi hawu kanti amapulazi ngabantu beZANU-PF yini bodwa? Amapostami ngempela bawadabula, ngiyadingisisa ngiyaswela ukuthi kanti bawadabulelani njengoba wona umthetho sithi awumelanga ngudatshulwe.
Uthalimana webandla leZANU-PF eZansi emaNdebeleni umnumzana Babelangithweni kathandanga ngokuxoxa lathi ngalolu daba. Okukhonona kwamabandla aphikisayo lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe ethembisa umhlaba wonke jikelele ukuthi leZimbabwe lizaqhuba ukukhetho olukodo olungelayo ukuthandabuza njalo lolokuthula. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.